Imali leyi ethiwa iziko ikhanya yona nxa bekhuluma engani kulinyathela eliqondileyo, kodwa kusiya ngokuthi baza kubaphatha njani, bazayihengla njani, ngoba ihluphe lesilalo asolwa amacebo. Uhluphe esilalo yikungathembeki kukahulumende, ikakhulu bona ababaphatha ezezimali abe-reserve bank. Yikho okuphambanisayo, yikho kwenza abantu bangathembi amanyathela wonke ababuya lawo. Uhlupho kayisiyo ukuthi iziki irongo kumbe iright, uhlupho yikuthi abantu bakhona ababuya leziki abantu abangathembakalanga. Bake basitshela ukuthi doi bond liyalingana le-US dollar, kwatshintsha kwaba ngenye into. Bahlala besitshela izinto ezingayenzakiyo eziba lizaba. So yikho kulo hlupho khona khonapho. Kodwa sikhangelela ukuthi this time around bazayenza into elengqondo bayigcine. Kodwa ke igolide lakhona lalo nxa lililutshwane ayisoze iqhubeke imali, ayisoze iqhubeke isiba lamandla leyo mali. Kuzamele ukuthi imizamo yakhona kube le mizamo eminingi eyokuthi bavimbe izivalo lezi, bavimbe izikhala lapho okuvuza khona igolide. Ngoba kuyamangalisa ukuthi lizwe lilama-reserves amancane kangaka, kodwa kulabantu abatshona bekhipha igolide eliningi belikhipha belisuka kwamanye amazwe, kodwa i-reserve bank ingela lutho. Bese kusiba lenye inkinga ekhona ngeyomthetho eyokuthi silamanka pana amaningi amahamba igolide belikhiphe laphandle kwelizwe, bekhiphe igolide eliningi kakhulu phandle kwelizwe, kodwa uhulumende engatholi lutho, ethola ama-royalties kuphela. So izinto kumele ukuthi zilungisiswe, kumele silungisise umthetho ukuze kungailizwe akakwenza ukuthi ilizwe eliyegolide lona litholakale lingalagolide, kodwa igolide litholakale emazweni amazwe anjengabongilandi alegolide angelagolide, kodwa itholakale legolide eliningi.
Khona okwenza ukuthi abantu bangani abathakazeleli imali yona le entsha, kungaba kuyikuthi abalathemba lohulumende na?
Kumele ukuthi kulungisiswe imithetho yenze ukuthi laba amamayini igolide lingaphumi nje kuphela uhulumende engatholanga lutho. Yikho ukuthi imkhonomi wethu uye phambili, kodwa ekucineni kwakho konke into eqakathekileyo yikulwa lobungilimbane, i-corruption eyiyo eyenza into zonke zivuze. So bazafaka kungani bafaka esikhwameni ezivuzayo, ngoba amasela as long as eqhubeka etshontsha akulanto ezaba khona.